Unkosikazi Esther Tikumalo okubandla le Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuwa 12 usebhoda indawo ezitshiyeneyo ekhuluma lozulu ngaza kwenza engavotelwa.
Yathi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu isigaba zethu labo mama balezidingo zabo kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke kodwa nxa singalamama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayi bo into enziwa ngobaba lathi siyayikwanisa lathi siyalimela ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke osilabo baba.
Unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kubulawayo.
Kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti. Ezinye zivaliwe indaba yamagesi abasakwanisi lutho abaselabo mkabo. So ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezidilikile lamaflows akhona segugile. So ngazinikela ukuthi nxa ngaba yingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvillage 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu.
Ibandla lezaphu lalo liyakhankasa endaweni ezitshiyeneyo. Ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Tshabalala.
Kanye kanye
wathu
kanye kanye
wathu
into le ayisoze yafa yafa ayisoze yenza njani ayisoze yafa yafa izaphu ingangena phansi evumbuluka laphana ilokhu izaphu bantu bakithi yafungelwa
kanye kanye
wathu
kanye kanye
wathu
kulandela ezombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Makhe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini
laba abantu abafuna ukuvotelwa manje kube kumbe mhlawumbe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution i-devolution of power ukuthi bezame ukususa amandla la angaphezulu bawezepani isistimu yebambileyo kakhona ukwenza lutho ibhodini ithulitensi kwaxotshwa imithova yonke khonapha.
Kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lephalamende kobulawayo kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila. Ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngingu-Kip Stube.